Ekuqaleni komnyaka bekunzima kwabomabhizinisi ukuthala impahla omalayisha ngenxa yokwehla komsebenzi impahla eneni yendlini isitholakala ekhaya. Kodwa enyangeni esanda kwedlula, isimo sesintshintshile kwamagama omalayisha sebekhomba ngophakathi. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weZimbabwe ngenyanga kaMfumfu esokuvumela ukuthi abantu bangene le mpahla etsheneyo endlini evela ngaphandle kwelizwe. Isinqumo sikahulumende size ngesikhathi kuqala ukuqonga kakhulu kwentengo yempahla lokudla ekhaya, njalo enye isilela esitolo. Omalayisha abafana lomnumzana Nkazimulo Dube bahle batshaya ingquzu ngoba ibhizinisi labo selivuke khwatshu.
Sekutshintshile kakhulu. Kwezinye inyanga besisenza i-trip eyodwa sisiya koBulawayo, kodwa kathesi sihamba viki zonke ngenxa yokuthi abantu abaningi bayathumela kakhulu impahla ekhaya.
Omunye njalo ovumelana loDube umnumzana Eric Mlalazi ohamba phakathi kweHabron kanye le koBulawayo uthi kulezi nsuku kuyasebenzeka lokhu uhulumende wakhipha isinqumo sokuthi impahla evela phandle kwelizwe ingene ngobunengi.
Hey, lapho sasaphuma kubhizinisi kodwa sesiphendukile. Kuzaba likhisimusi elihle lonyaka ngoba abantu basebenzisa usizo lwethu lokuthwala impahla. So kungaqhubeka kunje, hayi singadla sibili lathi siziphilele.
Abanye abeZimbabwe kuleHabroni abafana lonkosikazi Emily Chuma bathi basebenzisa amalayisha ngoba befikisa impahla ezindlini kungafani lamabhasi acina ezindweni.
Abamabhasi bashiya khatshana, kukanti omalayitsha bafikisa ezindlini. Njalo sesilobudlelwano labomalayitsha, usenelisa ukuthi ucele ukwehliselwa intengo.
Ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphuma leli ubhekise ekhaya ngekhefu lekhisimusi, omalayitsha bona bahlikihla izandla besazi ukuthi imali iyangena. Impahla eningi etshiyeneyo endlini isivunyelwa ukungena elizweni ivela emazweni angaphandle kwelizwe abanye bethenga kakhulu kwele South Africa kanye leBotswana. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.